Ukhalela umsebenzi kwabo senior doctors kuze ngesikhathi odokotela abasanda kugqiba izifundo belokhe besemba phansi besithi ngababuyele emsebenzini abakhala ngakho kungakalungisiswa. Odokotela benhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sebelenyanga bekhalala umsebenzi bekhala ngokuthi kabasanelisi indleko yokuya emsebenzini njengoba iholo labo lingeneli. Unkosikazi Esther Maunganidze ngomunye wabakade belande ukuzokwelatshwa namhlanje wafica kungela odokotela.
We are being referred to come to the health here to hospital.
Sidluliselwa kulezi zibhedlela ezinkulu sivela kwezincinyane ukuthi sitholise usizo lwengcitshi kodwa asilutholi. Sikhonguhlala lapha sile nhlungu zethu. Kungani uhulumende engalungisisi udaba lokwengezelela odokotela iholo labo ukuze babuyele emsebenzini basize abagulayo.
They can assist the patients.
Omunye wabodokotela ongathandanga ukubethwa ngegamba uthi ukubona izigulane ziswela ozisizayo ezibhedlela kuyamzwisa ubuhlungu.
Sibebuye emsebenzini imali azikwani, ayisompilo esingayiphile yokuthi imonthi nxa isizaphela or isalari nxa isizafika sokusele 2 weeks, so kumele uboleke izimali ukuthi ukwanise ukulokhu uqhubeka usiye emsebenzini. Ayisompilo esayihambelayo esikolo, ayisikho esikufunayo esikufiselayo nxa sithi singodokotela.
Usola uhulumende ngokwehluleka ukunakekela izizalwane zeZimbabwe ezambeka embusweni.
Kutshengisela lapho ukuthi abalandaba abantu abagulayo abasezibhedleleni ngoba ngabe ukuthi balendaba labo ngabe bayasengezelela izimali zethu sithole ukubuyela emsebenzini siyenze umsebenzi wethu sigcine abantu abagulayo.
Odokotela badinga ukwengezelelwa iholo kanye lokokusebenzisa okweneleyo ukuze kusebenzeke ezibhedlela. Abasanda kugqiba izifundo ama-junior doctors esibhedlela sePhara-Renyathwa abafole belubhekise emahofisini abebhodi yezempilakahle eye-Health Services Board izolo bathi kababuyele emsebenzini baze bengezelelwe iholo njengoba abalitholayo lingeneli indleko yokuya emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.